kumele basiconsult. Basibuze ukuthi thina sicabangani ngapha. Sifake amakhanda ndawonye. Sibe le conclusion eyodwa. Hatho ukuthi babuya berepresenta from nowhere. Bebuya berepresenta ukuthi sifuna ukwenza lokhu, sifuna ukwenza lokhu. Yikubona bagcina sebebuyisele omahatshi abantu abatshontsha izimali labantu. Hatho abone ngikutshoyo. Ababuye. They have to come back kuma residence. Sit down with the residents and consult residents. Sifake ingqondo ndawonye. Then we have the say sonke sesibonile ukuthi kuminjani. Hathi ukuthiwa uvuke ekuseni bethi sifake into enje. Uyabona into ekhona. So as residents we've got the say. Hathi uyabona. Ukuthi ibe khona i-city council is because they are residents. Hathi uyabona. So nxa kulama residents kumele basihloniphe. Basinike ithuba lokuthi basibizile. Bahlala lathi phansi. Basibuza. Lathi njengama residents. Sathi ingqondo zethu ukuthi hayi into le sibona iyanele kumbe ingalanga.
Kodwa lona udaba lwama-insurance kakhulu e-health lay like la luphatha yini lina njengenhlanganiso?
Thina sivele saluphatha asithabi njengama-residence ngoba into ekhona ukuthi abantu babhadalisa izimali emakliniki ngale ukubhadaliswa kuyaliwa. Kodwa kwesinye isikhathi yabonakala ukuthi i-service umuntu ayizuzayo ekliniki ngale ayihambelani nemali yayo ikhulunywa. Njalo izibhedlela eziningi amanye ama-professional nurses sebe-retrencher ngoba batshontsha izimali. Uyakwazi na ukuthi behlile kubhadala ama-professional workers awe-city council ngoba imali yatshontshwa. Uyakwazi yini khonokho? So kabasakwanisi ukubhadala ama-professional workers lana ngenxa yokuthi batshontshe izimali. Anti yabona. So thina sithi kababuye sihlale phansi sivumelane. As long as they will continue rubber stamping, the situation will never improve.